Abantu abaningi kobulawayo bakhonona ngokungahlanzeki kwamanzi osokubangele ukuthi kubhubhe abanye babo. Abahlala emalokitini akuqela eluluveve emakhandeni lamanye bathi angcolile amanzi abasebenzisa kulezi nsuku. Kulabanye njalo abathi bathole nzima ngokumelela amanzi zonke insuku abawathola ebusuku. Unkosazana Wanele Ncube ohlala eCountry Park uthi amanzi kawatholakali elokitini leli.
Into edanisayo ukuthi isikhathi abuya ngaso ngo-1 ebusuku kuyagodola, akungo-4 sehambile, siba lawo kwama-hour mhlawumbe ayi-4 or 5 nje la bengaphumi kakhulu. Sicine sehluleka ukukhelela amanzi. Ngesikhathi esinjalo siphakathi kwe-corona singazi ukuthi sizogeza ngani izandla. And enye into ezisubuhlungu kakhulu kulazo zonke ukuthi ogogo bazokwenza kanjani ngala manzi. Ikakhulu ngaphe ekuqaliseni kuma-4 lapho iCountry Park aqala khona, kwezinye izindlu awaphumi ngitsho. Abantu abasawazi bathatha ebhawuzeni. Ebhawuzeni langikhona akwazakali loba amanzi angikhona aklini. Bese silo sicelo sokuthi ikhansili lathi eCountry Park isizwele njengamanye amalokishi. Lathi sike sithola amanzi loba ilanga elilodwa nje zilanga lonke hatshi ebusuku.
Uma Ncube uthi amasela asibathwale senzima ngenxa yokuthi ikhansili ibanika amanzi ebusuku.
Abantu bayasuka besiya kukha amanzi kwezinye izindlu. Amasela agcine ethola ithuba lokusala engena kulezi zindlu abantu abasuke ngakhona. Aphinde ahambe emgwaqweni esehlukumeza abantu.
Siyakhala njalo esinye isakhamuzi seCountry Park, unkosikazi Nomathemba Ndebele.
Kukhona iline eCountry Park. Umama otshontshelwe zonke impahla zakhe lezabantwana ngesikhathi sokuwatcha ekuseni seniso. So siyacela sithi ngathi siyasizakala ukuthi sithole amanzi ngesikhathi ngoba silodibo olukhulu kakhulu eCountry Park. Kuyalethwa le bhawuza elivele City Council ukuthi lisinike amanzi. Kodwa uthole ukuthi abantu bayaminyana khona ngale, sokungani kuyalwiwa khona ngale kungela order.
Baningi abakusimo lesi abathi kumele ikhansili le ilungise udaba lolu. Iziphathamandla zedolobho leli zithi zithwele nzima ngokukha amanzi emadamu angasela amanzi. Omunye wamakhansila edolobheni leli, uMnumzana Mlando Ncube, uthi uyazizwela izakhamuzi zakoBulawayo ngokwenzakalayo.
Yebo, sizwile udaba lokuswelakala kwemiphefumulo kuward 15 eluveze, and sikhala lemoli ezithiyo izihlobo zabo. Indaba ukuthi ikhansili ike yathatha amanzi yahlola lapho esihlolela khona amanzi sathola ukuthi amanzi ka-contaminated ukuthi alagcikwane, kodwa sithe sisiya ngezindlini kuma-containers eluveze sathola ukuthi alagcikwane. Lokho besikwenze kungakaswelakali imiphefumulo. Njengoba imiphefumulo usiswelekele, sokuyamele ikhansili ilukukhangelisise ludaba ukuze sifikele izakhamizi.
Uncube uthi kungamanga okwethulwa ngabanye abantu ebulenjini bokuxhumana abathi uZulu usesebenzisa amanzi akhiwa edamu leKami alengcikeza.
Udaba lokunathwa kwamanzi eKami asikawakhonekthi amanzi, njalo kasoze siwakhonekthi singakhulumanga savumela nalezakhamizi.
Kulabantu abathathu abasanda kubhubha abanatha amanzi angahlambulukanga eluveve lezinye indawo.